Endabeni zethu lamhlanje amanye amalunga ebandla lezwana PF afuna ukuthi omunye wabasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa abe ngobe esifazana. UZulu ukhala ngezinduna ezithi sasekela uMnangagwa kukhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Inhlanganiso yeVoluntary Media Council of Zimbabwe ithi kumele uhulumende omutsha alahle yonke imithetho encindizela intatheli izindaba. Kumele kwenziweni ukuthi ilizwe leZimbabwe likhululeke ngendlela esifwa nguZulu. Sizahlolisisa okwenziwa libutho okwamanje eZimbabwe lokunye okujiyeneyo. Kulayitok lamhla kuhlelo labesifazana asiyihluzeni bomama. Sixoxa ngokufiswa ngabesifazana kubandla leZANU-PF ngesikhathi abanye besithi kumele kube lomunye wabo okumele abe ngumsekeli kamongameli. Luhamba njani uhlelo lolo? Thumelani imilazeleni kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yobelenjini yokuzilibazisa kukhathi lethu ele-VOA Ndebele lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.